esikhathi sinqasi nqasi qopha ilanga lamhlaka 10 July okulilanga befanele ukwenziwe ngalo iBukalanga gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhlaka 19 June lapha zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama 1 doses basase phezulu basase enani almost singafikisa lapha sithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikele kahle bonke ngobuningi wasethembisa ukuthi hayi uselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhlaka 19 July mhlaka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma nxa kuqhutshekela phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhlaka 19 July kuyo sokudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesizakwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual abanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibala lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sesizakwenza sikwenza online njengalokhu okulokwenziwa kufana labo Zoom lani kodwa ke abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenzela ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga gathering lingabi lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo
kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyibukalanga uyini njalo wenzelwani
umbuthano lo sathi nxa siwuqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqakathekile kakhulu ukuthi njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo iBukalanga gathering lenxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela ngumbuthane yena ukuthi lapho siyabe sikhumbuzana abantwana ukuthi ugqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka noma kukhona ezinye izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyenza kuncedisa ekhaya noma yikuyini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sanasake yena lesi ukuthi sihambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama-quarantine centers imali le yafika yathenga ezinye izinto khona ngabe iyancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela seplumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokhuyana sibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu kumqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college laphana ePlumtree ngumbono esiloko esiphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingaphi noma sesihambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day iBukalanga gathering.